Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
La Studio 7. Namhlanje ngolesihlanu ekuseni siku 18 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhluza udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla leMDC oqotho phakathi kukaNkosazana Thokozani Khuphe nomnumzana Nelson Chamisa.
Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona linyothi ngokuba kalisathoniseki izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lo muntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo.
Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho akusibanga esikude.
Sobaqala kabuze izalo zezimawu sokwalungiswa yini, nxa kungakalungisiswa azikhishwa ngoba ngumthetho oyabufakiwe. Angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele izinto zakhona azikalungiseki. Ama-Americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababuhlali, awusuze kuquke lezi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhluza udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla leMDC oqotho phakathi kukaNkosazana Thokozani Khuphe nomnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Chamisa ukhweze lolu daba eSupreme Court ephikisa isinqumo seHigh Court sokuthi wangena esikhundleni sokuhola leli bandla ngokungekho emthethweni. Umamangala kulolu daba lilunga leMDC umnumzana Elias Mashavira, yena othi uMakhuphe nguye okwakumele abe ngumkhokheli weMDC kulandela ukutshona kwamnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni komnyaka ka-2018. Inkantolo yeSupreme Court iqale ukuhluza udaba lolu izolo lapho amagqwetha kamnumzana Chamisa acele umahluli ukuthi avimbe uMakhuphe engabi khona kuthethwa lolu daba ngoba engayisuye umamangala. Kodwa amagqwetha kamakhuphe akuphikisile lokhu. UMahluli ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe namuhla. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Into yokuqala nje okungenzeka ukuthi mhlambe baphume bathi bona nguChamisa kumbe baphume besithi nguKhuphe, kodwa lapho lukhona kusengenzeka ukuthi lusilele phambili luze lugcine lufika e-constitutional court ngendlela thile, kusiya ngokuthi inkantolo ithethe isinqumo bani, yiyona le yabithethe isinqumo njengoba ingaphansi. Kodwa-ke okubi ukuthi iZANU-PF ibukele iyakholisa abantu abafuna ukulungisa ilizwe abasuka bebonke ngo-2000 sebesilwa bebonke. Into ekade ingafanelanga yenzeke.
UMakhuphe yena so aba lebandla lakhe laya kuCongress bakhetha ubukhokheli bebandla labo. UChamisa laye wenza okufanayo. Kungani beqhubeka ngombango waleli bandla bona sebe lamabandla ehlukene?
Njalo kubeka kahle ukuthi sekwenzeka kanjalo. Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona linyothi ngokuba kalisathoniseki izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lo muntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo. Sokusele nje kuphela ukuthi abantu njengoba nami ngifuna ukuthi nginqobe lalwanathi ufuna ukunqoba, kodwa kakusela mbango, makusadingakali ukuthi balwe amabandla ngoba seyehlukene. Kodwa athile bona ngokuphikisana kwabo ungathi babona sengathi ulokhu kuyinto eyodwa. Kanti-ke futhi ekuhlukaneni kwebandla khona lapho kulezinto eziyinzuzo, kulamahofisi, kulezimota, kulezimali, ungalahlekelwa yikuthi kuthiwe nguwe ofaneleyo, ulakho ukulahlekelwa yizona leziyazinto. Mhlawumbe yikho okunye okwenza ukuthi baqhubeke besilwa empini yakhona ukuthi zize zithuthe izinto zihambisana lapho.
ngezinye indlela uthi okulwelwayo lapha impahla yebandla esingathi ngama properties okufana lezimota lama office lani lani
yikho kuphela osekulwelwa kakukho kunye ngokuba igama vele akusaguquki lutho angithi le ekhokhelwa ngumama uMakhuphe ivele yiyo ebizwa kuthiwa i-MDCT liyani eyinye ekhokhelwa ngubaba uChamisa ile gama layo i-MDC Alliance kumbe i-MDC kuphela kusiya ngokuthi ubeka kanjani kodwa bangena i-MDC Alliance yephalamende so ke akusela mbango ukuthi ungathi wena onguye olegama elikhondileyo ngubani igama le-MDCT elalikhona ngalesiya sikhathi kumakhuphe kodwa uzo uthi le eyinye iMDC Alliance yiyo yini ezalwa yiliyana ngoba labo bame khona lapho ukuthi hayi yithe sasi iMDC esesibizwa iMDC Alliance ngokunjalo ke amahofisi lezimota lezimali kufanele ukuze kithi labana abanye besidibo yikho okuzaba okuphikiswana ngakho kakhulu okunye nje lokho okuni hayi akusekho babanga yona leyo nto ngokuba phela ungalahlekelwa yikho uyalahlekelwa izinto ezinyonga usengalahlekelwa yiyo iHarvest House kumbe ukuthiwa yimoke nsangirai house kanjalo kusengakhitshwa khona kungena omunye
lo mnumzana efidlela ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo estudio 7 ekobulawayo Ibandla lezanupiyefu lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho akusibanga esikude. Ngenyanga edluleyo umhlangano weSADC uvumelene ukuthi kumele amazwe ezwekazi le-Afrika amanyani akhuthaze amazwe awethesa inkokheli yebandla elibusayo. Elezanupiyefu izijeziso zenotho ukuthi aziyekethise kodwa amazwe la athi ukuze zisulwe izijeziso zenotho kumele ilizwe linanze ilungelo loluntu. Ibandla leZANU-PF lithi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya waqala ngokumbuza ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika azasekela na ukutshengisela kwebandla leZANU-PF.
Phela ukuxoxa i-Afrika akutsho ukuthi bazakwenza ngoba nxa behlezi emhlanganweni wabo e-AU laphana e-SADC kumbe e-AU bayekhuluma nje abafuna ukuzama ukuchazana nje phela angikholwa ukuthi amanye amazwe asigombelezeleyo bengaceda izimali becoca umhlangano ukuthi ukhithwe izijeziso ngibona ngathi nje i-politics nje uphela upha ngukhuluma nje
lona udaba lona lolu ulubona njani ukuthi bachitha isikhathi na kumbe kuzaphathisa khona okwaba funa ukukwenza
akusezi kuphathisa ngoba uyazi ukuthi izijeziso lezi zafakwa i-America le-EU beqondane nokubhidliswa kulungelo lwabantwana bezimbabwe so nxa kulokukhuluma kumbe ukutshengisela kukhona kabayetshengisela bekhona le-America ngoba vele antu baqala babuze izizalwane zezimbabwe ukuthi sokwalungisiswa yini nxa kungakalungisiswa azikhitshwa ngoba ngumthetho uyakufakiwe angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele into zakhona azikalungiseki ngoba ama-Americans bona bayazi ukuthi izijeziso zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababusayo awusuze kuquke lutho
khona lapha ezimbabwe esizwa kuthiwa kuqoqwa kubizwa wonke uzulu jikelele kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla ubona ungani bazasukuma yini abantu
abasoze baphume ngoba nxa abantu babeshwileka ukuphuma kusiyangatsha umgabe umuye umgabe bengaphumela nje into engelamsebenzileyo ngoba kulabantu vele abasebandleni elibusayo abangavumelani lakho abathi ndokazimpintshwe alokhu ekuceda ndisikhathi ngaye bathatha izimali zakhona besiyanikeza izikweleti lezi zamagesi kumbe bethenga imithi esibhedlela angikhulu kuzaphuma muntu lapha abantu balambile ngoba vele babethena ngendlala khona bayahamba ngani babethena ngendlala kuphela yesi
uyatsho wena ukubana bakhona kuZANU-PF abangani bayazwisisa ukubana udaba lwezijeziso zona lezo aso daba oluphonga ukukhulunywa nje lususe
yeah.
Ubona ungani bangaba bebaningi yini kumbe ngabalutshwana kakhulu
yabona izijeziso nazikhona mfowethu kulabantu abazwiza imali kulezithelo amatsotsi lana vela ayebisenza amabhizinisi obutsotsi kube futhi kulabanye abathi khona hathi izijeziso lezi ziyasihlukuluza imisebenzi yethu ngaye yalungisa ukukhulunywayo. So kulabantu abaningi angisebenza labo phela abantu bomhlangano labo abaningi vele umongameli wakhona abathi kanti lungisisani izigezi zikhitshwe yibo abasebesela nje abantu ukuthi ningahambe emhlanganweni wakhona.
Manje pho singabona behamba ngobuningi ukuthi babe bebanjwe ngamandla na kumbe babe bethenjiswe ukudla.
Liqiniso phela atho baye bethimbana kuyadinga abantwana besikolo babayetshela ngezinduna losopho ukuthi sithi kulethela amabhasi alithumi ufanele uwagcwalise amabhasi akhona base banjwa ngeganyabo. So zabona ukuthi ngoya begcwala abantwana besikolo kumbe labana abantu bekhaya babanjwa iganyabo ngoba edolobheni phela thina athi sisedolobheni vele asizeziphithe isikhathi sisiyalela izinto ezingenamsebenzi lezi.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Nesikhathi iningi likhala ngomnotho welizwe olokhu siba lukhuni ngamandla, abathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini ama-vendors bathi ibhizimusi yabo ayiqhubeki ngemfanelo ngoba abantu abasathengi njengakuqala, kukanti sebebaningi abathengisayo. Sixoxa lomnumzana Austin Nkomazana, umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Sengikulinganisele ngengakubona izinga lamhle kuseni, ngitho into enjengetamatisi fethu, ibhida fethu, ikhabishi fethu, kakusathengeka abantu ezindlini abanye sebesidla bengela zodlezo zinto ezinjengetamatisi. Izolo bekungcono ngoba labosuphu laba bebekhona, namhlanje osuphu sebethengwa ngemali ongaphosa ukuthi yesasithenga nayo ikheji yenyama. Uyakubona kakusathengeki. Ubusukhangela ukuthi abantu benkosi bonaba ehlezi khona apha ebrandini lesitolo kumpe egcekeni esethengisa itamatisi dola kube kubili. Now bangaka abayanelisayo nje abantu besebuzimeni kangaka? Ithalenje kulaba abantu abathengisayo izisu sizi sibili.
Nina libancedisa ngani njengenhlanganiso?
Asikaphathi lutho so far, kuphela esithisela ukuthi ngasi yabancedisa asika kuphathi. Njalo ubusubuya la ekutheni isifiso sethu luba kuyasivumela isimo lesi lokuthi ke siphathe, ngasiba nazo izingadi zezimbida eziqondane kumbe ezisizabuthanisa laba abathengisayo kuluhlelo olwenziwa yithi ukwenzela ukuthi lanxa besiye emakethe bebe siyadinga okunye abangayilakho, kodwa okunye bencediseka bethatha engadini zabo, kube litamatisi, kube yi-onion, kube yibhida bethatha khonapho. Sibona ngani kungabancedisa? So thathe siphakathi kohlelo njengogatsha lwami ukuthi ngewadi ngewadi sibaqoqe behlangane bese sisiba le ndlela yokuthi sicele okuyindawo okuthile okuzaba seduze nesibhorane, kumbe sicinye sidinge isibhorane. Kodwa sithe sithi saxoxoza sathola ukuthi lezi bhorane ezikhona azikho ezadetshwa ngomanisipala wakithi, kwakungamadona. Akukacacike ukuthi singagijima kangakanani lathi ukuthi sibe ngamadona azakwenza lezo ezethu, kumbe sibandezele ukuthi kuzona ezi ezikhona eceleni sibe nalabo. Kodwa siyafisa ukuthi nga siyabakhipha sibile kuwodeni emakethe okudula khona kangako, kube yi-product abazenzela yona lapho.
Siyananzelela ukuthi kwabhidlizwa izitolo eziningi laphana ekuqaleni komnyaka abantu betshengisele. So kungcono yini kathesi njalo bona basebenza kuhle yini abanini bezitolo?
Akulula ukuthi ukubeke xathu, kodwa ubunzima ubukhangele yikuthi abanye abanini bezitolo indlela abakhangela ngayo abantu abancedisa izakhamuzi yehlukene. Ungani kule pride yokuthi mina ngibengivakhele into yami bengithini, umuntu obuye ezihambele ngitshela nge-Resident Association izancedisa ngani? Kodwa kahle ngikutshela iqiniso sethu, abanye lakhathe sikazivukanga izitolo, abanye kazivukanga. Uyakubona nje ukuthi sibile bonkimbonkimbo, uyazi kuzisa ubuhlungu. Kodwa bese siba khona njalo abanye, hayi kuyaxoxeka lakho sibili libonisane ngobuzima obukhona la uze ubuntu bukhona ubuzima.
Lo ke ngumnumzana Austin Nkomazana, umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxelaye ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo namhla ekuseni. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise osomabhizimusi ukuthi bayekele ukukhuphula intengo yempahla mahlayana ngoba uhulumende uzathatha amanyathelo bengaqhubeka besenza lokho. Uthi kuzaqhutshwa umhlangano ngeviki ezayo phakathi kukahulumende labosomabhizimusi ukwenzela ukuthi babonisane amacebo ngalolu daba. Ekhuluma emhlanganweni we-Rural District Councillors Meeting izolo, umongameli Mnangagwa uphinde wathi odokotela bakhalele umsebenzi ngokungekho emthethweni njalo uhulumende uyakwazi ukuthi baxhaswa ngabanye abantu abayizitha zakhe. Ikhansili yakobulawayo izolo yethule uluhlu lwabantu abagoqela iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi kanye labezemidlalo athi bangathathelwa impahla zabo bengekela ukubhadala izikwelete zabo kumanisipala kungakedluli inyanga eyodwa. Abanye abaziwayo abaphume kulolu luhlu ngumkamnumzana Phekezela Mphoko, unkosikazi Lorianda Mphoko, abanye ngunkosikazi Nomthandazo Moyo, numzana Sam Siphepha Nkomo, Believe Gawuli, Gideon Kono, Khuphukile Mlambo, Benjani Mwariwari, Agent Sawu, Gift Banda. Iningi zalezi ndawo ezingabhadalelwanga zisemayadini agoqela iMahatshula, iSelbourne Park, iHillside kanye laphakathi kwedolobho. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Okhulumayo ngumkhokheli, bengithi ngifake nje nama kungumbono nje lana. Kunjani ukuthi abantu mabethi bayatoyitoya, abatoyitoya lokukhupha umthuli, bekaphume nje umthuli kufakwe umuntu okhona kuground ohlala ekhaya. Weda ishona indebele yini, Nambiya ikhalanga yini, elonge ehlala ekhaya. Uyo umuntu ofuna lesana silala. Akhona ama professor ezikolweni lapha angafakwa lapha yana avusilizwe, because umthuli uyafana nje lo mongameli wethu, ayikho nje direction abayithathayo. Or else akuthathwe uChamisa ahlaliswe esihlalweni lesana sasihlelwe nguTsvangirai abe prime minister, ukwenza ukuthi abe nesay nama investor abuye, njengoba MDC nabo bayathi banama countries angathi abasupport abafakwe lapha eduze. Uma ningakhumbula ngesikhathi sikaTsvangirai wathi ukuhlala lapha eduze kwa-introduce ama-US dollar, impilo zabantu zatshintsha kwaba ngcono, isinkwa sasathengeka, abantu bakwazi ukuthenga isinkwa. Manje sokuwesa isinkwa sisathengeki, abantu bafed up ngokuhlupheka. Njengoba ama-veterans alwa athathile izwe emabhunini ahlala kahle ngalesiya sikhathi, sasikubona kukuhlala kahle thina because sasikwazi ukuthenga isinkwa i-aromelo base. Sikulezi nto sasizithola for free ezikolweni. Nakuzoyenzala kubo ama-veterans sethathelwa ilizwe ngabantu ababo ngoba behlulekile. Yabo.
Injani basakazi labalaleli be-Studio 7? Mina ngikhala ngosimo kuleli lizwe laseZimbabwe leli. Hey, sibona ukuhlupheka khona manje. Akulabo dokotela, abantu bayafa, abantu bayagula, akulasizo. Hayi, kunzima. Uhulumeni kazama ukuthi enike amadokotela imali elungisise isimo somnotho, ngoba nesinkwa sesikhuphukile. Into abantu abavuka ngayo ekuseni, kodwa hey, sesidula isinkwa. Konke lezokuthutha ziyadula. Hayi, isimo sesinzima, le misebenzi ayikho. Uhulumeni sokufuze ekhuphula amasokisi manje, bona ukuthi ulungisisa yonke into eyenzekayo, ngoba labantu bazagcina bekhathala bebese beqala ukuthi bengene ezidaladeni, kumotshakala into yonke, ngoba ilizwe vela lilalutho. Kungamotshakala lokho kukhona vele kuyosala sokungesela niks.
Linjani Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela mangigabadela njalo. Mina usenhliziyweni yami ukuthi lokho ngisabuza ukuthi kathi bona mabethi umnotho
basawulungisa wabulawa ngubani lo mnotho lo yipi iphathi yabulala umnotho lo besitshele kahle ukuthi kube kubusa yipi iphathi as from 1980 kuzofika manje besitshele lapho la abantu ababusayo manje laba ababebusa ngobani abantu abasimoshele ilizwe kanje izalo PF ma ingasicasisela lapho ukuthi ngobani hayi lawa bantu bomele bekudilwe nabo
sanibonani basakazi bayithi ngenjani sangazitha bekulosuku lolokuthiwa yi-child girl child day ye bayahlubheka kanti thina sakhula singakwazi ukuthi umntwana oyintombazana imfihlo zakayilezilandezi yebo phela sokuyisikhiwa sokukhishwa egcekeni kodwa akuyekelwe amanga okuthi kuthiwa abantwana bekhaya bayacika ngobulungwe lingabo siyangisa emhlabeni yikho kwavela ibala elithiwa sivatho nxa lingazazi bantu besindebeleni azange libe lilonge nje lelangelilodwa omama bakwazi ukuyadluliselelwa umntwana oyintombazana nxa ekhula kanti babegcika njani kudala isivatho ngasibe khona ukudlulela isitukuleyo ukwendisa kwabantwana bamankazana kakuveli ebazalini libo kunanzelela lokhu lingaphambi kokukhuluma okokungcolisa kungathi kuthiwa abantu besilisa yiba bangaphathi kuhle abantwana emhlabeni oba abantu besifazana liyasingcolisa abantwana abangamantombazana namhlanje bayazilawula kwalobuqholo kanye labangabafana umntwana uyadila imikhuba eqalisele iminyaka elitshumi lambili aqalise ugila imikhuba abe yisiqholo aze abalike ngekhaya azagcina nxa esezithile sokufuze kwenziweni ingqina seziphele sokufuze yayendiswa khathi ngubani okhe safuna ukuthi kona asuke lapho uphinde ugcine isizukulwane esiyenziwe ngaboma umntwana akugqilele umkhuba ngoba sekhethe impilo yokuba ngumama waphuma empilweni yokuba ngumntwana ngentando yakhe akuna mzali ungathi umntwana eneminyaka encane njalo uthi mntana msengifuna ukukhumbe sengifuna ukukhombe sasiqalisa ukwembatha ngabe ntombazana sine-25 ngiyomfaka isibonelo ngami iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngiqalisa umuntu uqa ngumama uphila kulezo zigaba elizitshoyo lamhlanje ngethukile nxa umntwana ongufana uzokuthiwa ubisa umalukazana kule minyaka emingaki umfana lowo ule minyaka elitshumi lane umntwana lwana uzokuthiwa usethathiswe umalukazana ngenkani haji usephumile uzikhiphile yena ukuba ngumntwana ongufana ukuthi akhule kuhle qondisana into leyi lingabe lithi abantwana babanjwa ngamandla bayezwana bawela khompana ngoba libafundisanga ubanga ukuthi omama kabakulungisi ngokwabuza seleqamba amanga ngoba into abayidingayo ngamalungelo okuthiwa ngama-equal rights yikho abakudingayo bayadinga ngendlela abantu bafuna ukuqumelela kunokuthiwa akhe isintu ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukuthethwa kwecala eletheswa umnumzana Bruno Day owayengunogada wenkamba lapho okwakubulawa khona abantu kwele Germany ama-concentration camps kuqalisile izolo umnumzana Day owayele minyaka elitshumi lasikhombisa eqalisa ukusebenza enkambeni ye-Stadthof wetheswa icala lokuncedisa ukubulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 uvumile ukuthi wayesebenza kuleyo ndawo kodwa wathi uyazisola ngakwenzayo amaqotha akhe athi uyakwazi okwenzakalayo kanye lokuthi abantu ababe kulezo nkambe babegcinwe ngenxa yokukhethana ngemihlobo athi ukuthi babedale amacala ngenxa yokuthi usemdala umnumzana Day uzathonisiswa okwamahola amabili kabili ngeviki kuphela engatholakala elecala engagwetshelwa ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi elebhilithane kanye lomanyano we-European Union balobelane isivumelwano emhlanganweni wakuqala eBrussels esilungiselela ukuthi eselebhilithane liphume kulumanyano ekupheleni kwayo nale inyanga kuhlelo lwe-Brexit kodwa udaba lolu alukahluzwa alwaphelela njalo inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uthole amagabha avuzayo ezama ukuncenga amalunga edale leParliamente elizweni lakhe ukuthi axhase lesi isivumelwano ngomgqibelo. Kwenzakalani eMelika namuhla? Inhlanganiso elwela amalungelo abantu abansundu eMelika, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, ithi idabuke kakhulu ngokutshona kukamnumzana Elijah Cummings, ilunga lalenhlanganiso njalo owayeyi-civil rights activist, owayenganyikinyeki lanxa kulobunzima kulomsebenzi. Umnumzana Cummings obelilunga ledale le-Congress emele iBaltimore utshone izolo isele minyaka engamachumi ayisithupha lasitshiyangalombili. Embikweni owethulwe izolo ntambama, umkhokheli we-NAACP umnumzana Derek Johnson uthe umnumzana Cummings wasebenza gadalala kusukela ekuMaryland General Assembly lakukhomithi eyayisebenza ukumisa umongameli Donald Trump umsebenzi nge-impeachment eyayizama ukwenza lokhu e-House Oversight and Reform Committee. Yena-ke le committee wayengumgcinisihlalo wayo. Themba likholisileli uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhlaziya udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla le-NDC woqotho phakathi kankosazana Thokozani Khuphe nomnumzana Nelson Chamisa, njalo isinqumo sikhangelelwe ukuthi siza kwethulwa namhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho awukuthi afoli sesikuswanga eside. Hayi ke sizugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, nikhonapha eWashington DC.